abantu bayahambisa kakhulu impahla njengenjwayelo ukuthi abantu bathumele impahla ngoba kuchiko ukuthi uthumele kulokuthi usihambele wena.
Siyasibone ngesikhathi esifana lo December lalapho kuyaba kuyingama holiday khona yikho okungani kuyaba kulabaningi abahambisa impahla. Kathesi kunjani njengoba kathesi sesisiya kukhefuleli elika August?
Abantu bayahambisa kakhulu ngoba until yawazi labantu abanama-permits Zimbabwe special permits aya-expire ngo-December. So abantu bayahambisa impahla zabo kakhulu plus i-holiday leyi ifike ngesikhathi abantu bale mali zabo plus yawazi ukuthi ngo-July kune-increment e-South Africa. So abantu bathumela impahla eziningi kakhulu labomalayita konke namabhasi.
Khona kubhadalwa imali enganani ukuthi umuntu ahambise impahla asithi ezifana legrocery?
Kuyadependa nje ngodriver, ikuvumelana nje, bayabona nje ukuthi impahla yakho ingakanani, but iningi labodriver liyabe lifuna 25% yevalu yempahla yakho.
Sike sezwa ngezikhathi ezidluleyo ukuthi bese zibanjwa ezinye impahla. Okwalezi nsuku kunjani? Ziyedlula zonke na?
Ziyadlula kodwa kuyakhulumisana kuphela e-border, but bengasibamba sometimes banaba ukuthi basithathe. But kaningi impahla ziyafika.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye omalayitha abathwala abantu bevela eZimbabwe befika labo khona ngapha eSouth Africa bese bebavalela bethi bona nqa izihlobo zingakhiphanga imali ngabasoze bakhitshwe. Liyalikuzweni lo?
Yebo, lokhu kwenzakala kakhulu. Bakhona bomalayitha abayenza le into sometimes abantu bengagadela eMessina eShell garage kumbe e-engine garage. Bakhona bomalayitha abayenza le into, bayabathathela amafoni, bayabathathela nemali kube bavalele umuntu until izihlobo zakhe zibhadale imali, inkalakatha zemali. Kodwa sesifakile i-security yethu kwi-N1 emisa amakhombi wonke abomalayitha, sibuza abantu ukuthi kuhamba njani. So kwakathesi akungcono.
Nxa lifaka abantu bona labo abe-security bayavuma yini bona labo omalayithi ukuthi bahlolwe yibona labo abantu bena?
Bayavuma kakhulu ngoba i-security yethu thina iyabe yi-armed and i-government yawazi sebenza ndawenye nama-tax. So siyabe sihlangene la e-South Africa, ama-tax yinto e-respectwayo kakhulu okokuthi i-security yama-tax ingamisi izimoto ziyama and angeke ba-try ukubaleka.
Kahle kahle kuyini impahla ethunyezwa ekhaya njengoba siyabona ukubana okuningi sokutholakala ekhaya njalo intengo yakhona ingehlukananga kakhulu le South Africa?
Intengo ihlukane kakhulu. Into njengamafutha i-5 liters la e-South Africa ungayithola ngabo 80 rand and then izinto ezinjengesishebo i-chicken uyabona ukuthi 2 kg la e-South Africa uyayithola ngabo 30 something rand. Isipho i-washing powder uyayithola ngabo 40 rand, 30 something rand, but ekhaya uyabona ukuthi isipho leyana about $8, which is maybe i-double yaleyo mali. So, it's cheap kakhulu izinto la e-South Africa. Angeke sifane ngaseZimbabwe.